yiyo into edanisa ngokuba lokhetho kwelakithi leZimbabwe ukuthi phose nsuku zonke kusukela isikhathi iZimbabwe yathola khona uzibuse uma kulokhetho udlakela ngalokho khatshana. Yikho kuze kube yinto eyaziwayo ukuthi ngenyanga ezintathu kumbe ngenyanga eziyisithupha sesisiya kukhetho, abantu balokubaleka emzini yabo, abantu balokuthutha, abantu balokucatsha, especially labo bantu abasupporta kumbe abamela izikhundla labe besebenzelana neqembu lenkululeko kumbe leqembu eliphikisayo ele-CCC kathesi bajayele ukubaleka emzini yabo ngoba bayabe besesabela impilo zabo, besabela ne-safety yemuli zabo. Ngakho-ke udlakela unfortunately soluyi-part of ama-elections eZimbabwe. Sekudingeka ukuthi kutshintshwe leyo ngqondo kubantu ababusayo, amaqembu awe-politics nakanye kuma-supporters, ngoba ama-supporters yiwo ekugcineni asetshenziswayo ukuthi achaye abanye babo, achaye amanye ama-Zimbabweans kubangwa zona lezo zikhundla eziyabe zikhona ngalolo lokhetho. Yikho ngithi ama-structures akhona, imithetho ikhona, amapholisa akhona, ama-commission, ama-electoral commission akhona, kodwa konke lokho kuzawusebenza umsebenzi wakho ngoba kuyinto nje eyaziwayo ukuthi kuyabe kuleqembu eliphushayo ukuthi kube lo msindo.
Ama-commission akhona ungathi asilela ngaphi, njalo kuyini amele akwenze ukuze kwenqatshelwe udlakela olunje? Sikhangela lapha i-Peace and Reconciliation Commission kanye labo Human Rights Commission.
Into yokuqala enkulu eshotayo yokuthi lawo ma-commission kawazimelanga, kawalayo i-independence, yikho awakho esingathi a-neutral, awakho neutral. Ajayele ukwenza izinqumo ngokuthatha izinqumo ezisupporta iqembu elibusayo leZANU-P F, and into eyenza kube njalo kuyukuthi abantu abayibo abangamakhomishina abahlala kuwona lawo makhomishini kungabantu abakhethwa ngumnanka kongokwakhe yeye. Kungabe kule ndlela yokwenza ama-public interviews, kungabe kule ndlela yokuthi loba ngubani nga-aplayela leso sikhundla, kodwa iqiniso yokuthi amandla asezandleni zikamnankagwa uku-appointa, asezandleni zikamnankagwa ukuxotsha amakhomishina. Ngakho-ke kungaba into ekuthi akula independence, akula neutrality ukuthi lawo makhomishina asebenza ngokuphelela. Yikho-ke izenzo zawo, izinqumo zawo, konke amakhomishina akwenzayo kusekela izifiso zeZANU-P F.